Lezi sebenzi zixotshwe umsebenzi ngemva kwesinqumo sedalele High Court esipha umqhatshi amandla okwanelisa ukuzimisa umsebenzi ngokuzinikeza inyanga ezintathu zenotice kusetshenziswa isigaba somthetho wezisebenzi wakudala. Unkosikazi Mandisengu ungomunye walezi sebenzi ezedlula kancane amakhulu ayisithupha ezamisa umsebenzi ile nkampani kaloliwe ngemva kokuphiwa incwadi zisaziswa ngalokho kumiswa kwazo umsebenzi. Baphila nzima asebaxotshwa umsebenzi laba belokhe bengakayitholi laleyo mali yenyanga ezintathu lanxa inkampani kaloliwe yayithembisile ukuba izabanika izimali zabo ngokushesha, kuveza unkosikazi Sengu.
Sikhala ngemali yethu, sifuna imali yethu ukuthi ngibone ukuthi ngenzani ngempilo njengomuntu ongaseli ukuthi sithathe sinza kukhangelela ngapha. Abantwana nabantwana bafuna ukugcinwa, abamele baye esikolo, yilabazali futhi labo bamele bagcinwe. So konke khonoko ukuthi kuyenzakala ugcine umuntu kumele kube le mali. So manxa ungasela mali uyambona ukuthi ungaphila, ungaba ngumuntu yini phakathi kwabanye abantu ngela ngithi imali. Isiphathamandla zenkampani sihambe namhla sabona uThoko Maseko, ngo-new area personal officer ngapha eHarare. Uthe yena khona ikampani kayilamali njalo kabakwazi ukuthi bazayisuzani ukuthi basinika, akabakwazi.
Imizamo yokukhulumisana lenkokheli lokhe isehlula. Unkosikazi Sengwethi banikezwa izizathu ezehlukeneyo sikhathi sonke. Lamhla lokhu kube ngesifanayo, kuthiwa iziphathamandla zisemhlanganweni.
Nambona ukuthi nxa uthi umuntu nxa ungela mali, ambona ukuthi ungagijimela ukumisa umuntu umsebenzi ungela mali. So nxa ungabona ukuthi umisa abantu abangu 600 ungela mali, angiyiboni ukuthi lingaba liqinisa ukuthi yabungela mali. Kumele umise umuntu ukwazi ukuthi uzamnikani nxa umbisa. And lakathi sikhwaba nxa sicela ukuthi sibone i-top management yangikhona kuthiwa iku-workshop. Inambona ukuthi i-workshop ingangenwa kungela mali. I-workshop iranwa ngento eziphezulu, balale emahoteleni, konke kuyabe kufuna imali. Ambona ukuthi bangathi babala mali, imali ikhona. Thina njengoba samiswa, so sizama ukuthi sibambane sonke thina esamiswayo, sihambe khona koBulawayo since kuyikho kule headquarters khona. Bayasitela bona ngokwabo ukuthi basinika nini imali zethu, ngoba thina sifuna imali zethu. Izitori, no more stories, asebo basebenzi beze-railways, so kwaphela kwe-railways. So sifuna imali zethu. Okwakololiwe, kwasala kololiwe, kabasinika okungokwethu sihambe. Mina bemphatha ngiwukhapenta, carpenter joiner.
Uthi kunje sebexotshwa ezindlini zenkampani abanye babo lapho bebehlala khona belindele ukutholiswa imali zabo okubalisa abazisebenzela kunyanga zangemuva alokhe bezithenjiswa kodwa bengazitholi.
Aziningi kakhulu kule 25 months ezipacked salaries, imali ababezafula since 2012, kube sekusiba le 12 months full salaries ezikubacklog. Kathesi abasemsebenzini lami ngikhona apha melele imali ya last year, November last year 2014, yiphenye imeleleyo. U-2015 asikamqalisi, asikamhola, asikwazi ukuthi sizamhola nini. Abakahambisi ngitho le phepha eliyi-1 ukuthi abantu be-pension fund basebenzi basiwekhele imali zethu. I-pension fund yona ngokwayo yakhuluma ukuthi bona nxa ukuthi bengalethwa phiwa yonke i-information ngomuntu, It only takes six weeks ukuthi imali yomuntu iphume. Kodwa i-railways yona ayikahambisi ngitho lona iphepha eliyi-1 lomuntu wamisa umsebenzi. Sesihlala sesigula, mina njengami sangabanjwa i-BP labotshukela. Lokuthi abantwana bahlala bexotshwa, umuntu lwana ohlala uhluzele ucabanga, ohlala ule stress. Thwele nzima lokuthi sidle naku sikwazi ukuthi siyakudlana. Sasirenti yangikhona kathe santi banye sibebehlala ezindlini zemsebenzini, irenti uzayibhadala ngani? Uzaya ngapho ehle khona ukuthi usebenze uyakho umuzi ubuye lana kula kutholalo, ngoba yonke imali yethu yonke esayisebenzayo isekwikololiwe. Uloliwe wangikhona ukuthi kakwazi ukuthi uzasinika nini imali zethu.
Imizamo yokukhulumisana lo phethe uhlangothi lwezisebenzi uMnumzana Gilbert Ndlovu yehlule, belukhala kokuphela ucingo lwakhe kungela osabelayo. Ubufakazi obutholwe yi-Studio 7 buveza ukuba lanxa benkampani le bekhalaza kokuphela bethi kabalayo imali yokunikeza isebenzi ogoqela ezaxoshwa umsebenzi, iziphathamandla zona zihola ngengwane zinikana imali engakhitshelwa mthelo. Yena uNdlovu uhola inkulungwane phose ezine 3544, ophethe uhlangothi lwemali uMnumzana Bhule ethola eyedlula kancinyane inkulungwane ezine 4147 kuthi osaphethe isikhundla sikamqondisi wale nkampani kaloliwe umnumzana Louis Mkwanda yena ethola phose inkulungwane eziyisithupha 5732. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.